So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngela kweze kuseni mthwakazi omuhle ngolwesine mhlaka 7 kumpalakazi 2023 ngontungamili nkulu endabeni zethu lamhlanje ibandla le-TCC litshela umthethwandaba ukuthi umnumzana Sengezo Jabangu ukhokhela elinye icele laleli bandla ngakho akumelanga avunyelwe ukuxotsha amalunga ecele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
So we are questioning basuke babanjwa kodwa kahle ukuthi babanjwe ngamandla le namba le ikhunywa isiyo ngiyamanga le into ezenzakala ekhaya esibhadhwapha mase ubuya South Africa ziba into ezinye ezifaka ngendlela engayisiyo.
Udaba lokuthi kulabantwana bezimbabwe abedlula amakhulu amane 443 abavinde ukungena kule South Africa ngenxa yokuthi bebengela amaphepha soludale inkulumo phakathi kwamazwe omabili.
Ukukhankaswa kakuhle kamnandi lokuthula okumangalisayo okujabulisayo
kuyaqhubeka ukukhankasela ukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa ngomgqibelo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-TCC litshele umthethwandaba we-High Court izolo ukuthi umnumzana Sengezo Jabangu ukhokhela elinye icele laleli bandla ngakho akumelanga avunyelwe ukuxotsha amalunga ecele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Lokho kuphume ngesikhathi kuthethwa udaba lokuvinjwa ukuncidisa kwamalunga e-TCC axotshiswa ePhalamende kuSenethi lakumakhansela ngomnumzana Jabangu. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe ezimele umnumzana Mzacangulube.
Engingakutsho ukuthi vele abakuzamayo khona ukuza babekufayela ngoba sikhuluma ukuthi libandle selisungulwe kathi esingenxa yokuthi sokusukume uJabangu but isikhathi sonke lesi bebendawonye ungakhangelisisa kahle angazi ukuthi isi kumbe ama-lawyers ewasebenzisayo ewaphiwa izanu kumbe yibo abazihlulekelayo yini ngoba yonke into abazama ukuthi bayenze iyitshonisa wese iyenza bakhanye sengani abantu abangacabangiyo ekwenzeni kwabo. Kuzaba nzima ukuthi ikhothi ilahle ithi simabili kuzaba nzima ngoba sebeqale bangena bengayali ukuthi babonke loJabangu bephetshayeza uJabangu. So lokhu abakwenzayo nje bazama nje ukuthi nje mhlawumbe bangawina but amagqwetha abayiwo abamelayo abenzeli kahle ngendlela kona ngani angani alokuphiliza kakhulu into ezawo ezingazenzayo ngoba lokhu abakwenza nje kuthi zambusha idlovu ngempama.
Manje nxa sesikhangela ngemva kokwenzakalayo lokhu singabona na uJabangu esiba ngumkhokheli welinye cele lebandla le-TCC.
Angaba umkhokheli webandla le-TCC ngendlela yokuthi sesikhangele ukuthi kulezinzuzo ethize njengomonzora but angake abalabo abalandeli abaningi abangaba khona kuye ukuthi bamlandele ukuthi iqembu lakhe lisuku nombe liphakame. So kungaba khona ukokwenzuzo ukuthi nxa kuthiwa kule mali zephathi kuzabe enguye ozithathayo zalezi mali zephathi. So mna mbona kuthiwa isiyena uJabangu akwenzayo into ayayifuze yenziwe ngama-elders abadala bephathi kwayekuthi abantu bahlale phansi bahlanganise inkulumo ukuthi nangoba uJabangu omunye wabo uhamba labo ngasosesiyibonile imfanekiso emilo Chamisa asomuntu okuthi bangaphika ukuthi abamazi uJabangu usukume njengomuntu ongazange athande indlela amanye ama-comrades akhe ayeza ngayo kufuze ubuliswane ukhuliswane njengathi siyayizwa banguwuzwa nje ukuthi uJabangu bake bamncathe babangani basondela kuye uJabangu amengelithi yena akubuyikelwe kuma-structures e-MDC alliance kuhlonishwe ubukhokheli bobukhona odebiko akufuna kodwa ukuthi angaphakama iqembu lakhe bangamahayi iyaba nje into kamazole ukuthi imali ukuthi afake isikhwama sakhe.
Kodwa esaqala udaba lwakhe umnumzana Jabangu sike sabona isiba losekelo abantu baqala nje ngamunye ngamunye ukungani bayambalekela ubona ungani sikhona yini isikhathi angazama ezama ukuthi ahuke abantu njengoba ubekhala ukuthi bekulokuqilibezela abantu befakwa bengavotelwanga ngabantu ubona ungani singambona yini esiba losekelo engenelisa ukuthi angene ebantwini adinga
usekelo
Umnumzana Mzaca Ngulube uhlaziya ezombusazwe ezimele. Kusenjalo kuyaqhubeka ukukhankasela ukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngempela viki endaweni ezitshiyeneyo zeZimbabwe. Ekuqaleni kwemikhankaso le kwathunjwa elinye ilunga lebandla le-TCC umfundisi Tafumane Masaya. Watholakala efile kwabangela ukwesabela ukuthi ukhetho lolu luza kuba lodlakela. Kodwa ngaphandle kokukhonona lapha lalaphayana kulokuthula. Ukhetho lolu luza kwenziwa esigabeni ezithoba mnemunye ezinhlanu zingeza kubulawayo. UChris Gande uxoxele lunga lenhlanganiso esekela iZANU PF Forever Associates Zimbabwe umnumzana kulakwashe Munsaka.
Ukukankaswa ukankaswa kakuhle kamnandi lokuthula okumangalisayo okujabulisayo ngithemba lakubona ukubana amabandla wonke as serious kakhulu ngokhetho lolu lingakhangela i-leadership yeZANU PF ama-vice president wonke ayagijima phansi laphezulu ekhankasa. Siyabona lakho abe-TCC labo umongameli wabo uyagijima naye ezama ukukhankasela amalunga abo e-TCC. Wonke uhamba kakuhle ngokuthula okuphambanisayo okwakhathesi yikhona lokho nje ukubana baqhubekela besilwa bona labo bodwa abe-TCC bethathana kumakhothi ngesikhathi thina sikhangelela ukubana kube lohlelo. Yinto nje yona leyo engabanga engani iphambanisa uZulu lweZimbabwe ukuthi abakwazi ukuthi kuyazalwa nkomoni sengakafiki kuma-election. Kodwa hhatshi ngiyazi ukubana bonke bakhona kuground bancinga bakhombisa abantu kakuhle ende kuyamangalisa sibili kuyajabulisa kuyathokozisa.
Ngokubona kwakho kuyini okungabangela ukuthi ibandla leZANU PF linqobe kathesi kodwa ngokhetho ledluleyo linganqobanga? Kuyini kathesi okungenza ukuthi linqobe?
Ibandla leZANU PF liyanqoba ngenxa yesizathu sinye. Labo ababe campaigner ngesikhathi sisiya ku-23 August esithi ngama-harmonized elections babe bekhuluma okuningi okugoqela umongameli owebandla labo. Abe-TCC isikhathi esiningi babekhuluma bethi hayi umongameli wabo uyawina uyabusa ilizwe. Ngakho-ke abantu begijime bethi hhatshi ungcono sihambe khona ku-TCC njengoba umongameli wabo uyanqoba. Kodwa kwakhathesi sokumgceke ukubana hhayi i-TCC isehlulekile ukubusa leli lizwe okweminyaka elandelayo. Ngakho-ke abantu sebesithi hhayi leli lithuba sibile seliphiweyo ukuthi sibhale ama correction sihambe ibandla lezanu PF ubana kube yipheteni umongameli zanu PF MP zanu PF ngakho lokho sizwa silethemba kakhulu elokubana hayi ama election lawa ayawina sebebonile abanye ukubani ibandla ele triple C lalibaqambela amanga lingani lona selibambile ilizwe lonke ikanti babe bambe khona apho kuphela abawina khona ngakho ke abantu hatshi sebelungele ukubana bekhulume kakuhle ukubana besebenze ngohulumende onguye obusayo so hayi ibandla lezanu PF liyanqoba sibili okuzwayo come 9 December.
Umnumzana Kulakwashe Monsaka isiphatha amandla senhlanganiso esekela ibandla lezanu PF Forever Associates Zimbabwe. Sizamile njalo ukukhuluma lomunye oncintisa eBinga North emele ibandla le-Triple C kukhetho lwelunga ledale lephalamende umnumzana Prince Dube Kuspanda. Udaba lokuthi kulabantwana bakwele Zimbabwe abedlula amakhulu amane 443 abavinjwe yiziphathamandla zakwele South Africa emngceleni we-Bed Bridge ngempela sonto bezama ukungena kwele South Africa bengela maphepha soludale inkulumo phakathi kwamazwe omabili. Umphathi ntambo wendaba zasekhaya eZimbabwe umnumzana Kazembe Kazembe uthe kungamanga ukukhulunywa ngosowabo wakwele South Africa umnumzana Aaron Motswaledi. UKazembe uthi abantwana laba babengabanjwanga ngamandla okuthiwa i-child trafficking ngoba besiyabona abazali lezihlobo zabo kwele South Africa. Kodwa uMotswaledi yena ufunge wagomela wathi ngempela abantwana abangamakhulu amane batholakala bezama ukungena kwele South Africa kodwa bavinjwa ngababona ngokulondoloza umngcele wakwele South Africa. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Cassius Jayce Simanampofu.
Kulusizi kakhulu ukuthi kube lento njengale kodwa ngicabanga ukuthi abantwana aba bebengabanjwanga ngamandla ngabantwana abalabazali abangapha eSouth Africa abangayiyo ekhaya kuholiday so iminyaka yonke vele kuyenzakala ukuthi abazali ma iminyaka uphela kumbe amanye amaholiday phakathi komnyaka babiza abantwana beze ngaba but into enje esuka ibe yiproblem ukuthi labo bantwana abana ama-passport so bababhatalela izimali eziningi kuma-drive ukuthi babuye nabo lapha besebenzisa indlela abasebenzisa ibhoda ngalo kungena khona ukuthi ngaba yi-400 leyo number isisele question mark ngoba iSouth Africa media they are always blowing izinto out of proportion ikakhulu into ezenzakala eZimbabwe ngoba eZimbabwe kulo muntu wano bulewe sethi kulo abantu abayi-10 ngabantu nje labana abakhangelela amanye amazwe phansi besenza amanye amazwe ngathi amazwe amabi. Yes, abantu abahamba khona siyake sikubone bangaba kungaba yiqiniso kodwa leyo namba ekhulunywayo asiloqiniso plus okwenzakalayo ukuthi labo bantwana ukubuya kwababa abakwenzile ngapha baya bengabanjwanga ngamandla abathunjwanga.
Siyabona sokulokuphikisana kukahulumende weZimbabwe lowe South Africa phezu kodaba lonalolu uhulumende weZimbabwe sithi hayi akusiloqiniso njalo inani labantwana elike labonakala ngelabantwana abangu 124 kuphela abacaphe bengelabazali kodwa ayisikho ukuthi bebebanjwe ngamandla. Uthini wena ngalokho?
Ya, ngicabanga ukuthi uhulumende waseZimbabwe lokho akukhuluma kuliqiniso le namba leyo ngamanga lekhulunywayo njengoba ngitshilo nje phambilini angeke kube namabhasi ayi-10 ukuthi athwala abantu abayi-400 abantwana aphinde abe lama passengers abantu abadala kungamanga konke lokuyana yikungcolisa nje igama labanye abantu lelizwe because lizwe lithi lingcolile but kokunye kusuka kube yinto nje ebonakala ukuthi bazama ukuthi nje kube yinto nje ethusayo kodwa kungela lutho. So kubanjwa amandla bebengabanjwa ngamandla abantwana laba into eyenzakalayo njengoba nishilo bayeze ku-holiday ngapha ngojani futhi bazobuyela semoya babuya ngayo so kube unfortunate basuke babanjwa kodwa-ke kukuthi babanjwe ngamandla le namba le kunyaye siyo ngiyamanga le into ezenzakala ekhaya eZimbabwe ngapha mase ubela South Africa ziba into ezinye ezifaka ngendlela engayisiyo so hayi akulaqiniswa lapha indaba yonke leyo aliqiniswa mhlawumbe abantwana labo le 100 abayifiki but ngoba basuke eZimbabwe vele kungcolisa nje ngabantu abangcolileyo isikhathi sonke.
Umnumzana Cassius Jayce Simanampofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 eseJohannesburg. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhulumende usengezelele isikhathi sokuvulwa kwamahofisi kamsitheli kulandela ukuphithizela emahofisini la amakhulu. Abantu bedinga amapasipoti kulandela imbiko yokuthi imbhatalo yawo izakhuphuka. Leli phephandaba lithi amahofisi la asezavalwa ngehola lesikhombisa ntambama ngo-7 malanga wonke ngaphandle kwangempela sonto lapho azavalwa khona ngehola lesithathu u-3 PM. Iphephandaba linye lithi njalo umongameli Mnangagwa usehlele mhlaka-3 ngoNhlangula ukuthi kube lusuku lapho kuza kwenziwa khona ukhetho lwama-by-elections ezigabeni eziyisithupha. Izigaba lezi ngezithi Phelandaba, Koromonzi South, Seke, Chegutu West, Zwimba East, Lemkoba North. Okwamanje silethuleleli nabalaleli imbiko yenu elisithumela yona nge-WhatsApp.
Studio 7 isibingelele. Hayi thina sikhathele ngabo gawule. Ogawule thina sesikhathele ngabo. Ogawule baswele iAmerica malanga wonke. Izolo ngezi-5 kade ngimamela ugawule yeswele iAmerica ethena iAmerica ngabathakathi. Ubasebenziselani imali yabathakathi ogawule? Bayisebenziselani imali yabathakathi lezano yabo le. Sikhathele ngabo gawule. Bakhuluma njalo nje kodwa imali esebenza khona phana imali yasi-America. I-America naleyo abayisolayo. Hayi sikhathele. Inhliziyo zethu zibomvu kabantu. Zibomvu inhliziyo sikhathele. Sikhathele. Pela ngokuthi alengangeni siyahamba alengangeni sibolele engangeni sifele engangeni akunzima lokhu okwagidi lokhu kanti umbani mpela umuntu ozaze asimele nje khona phana eZimbabwe asikhiphe edakeni lolono isigini.
Salibonani, salibonani Studio 7, salibonani. Siyabezwa othuma labogawule lumele iZANU-PF ogawule bezibe uNkulunkulu uzobona iAmerica. Kanti wayengathi ukuthi uNkulunkulu uzobona uMnangagwa ngento abayenza amaZimbabwe. IAmerica zayo sibone right ngoba abantu base-America bahlupheki o babamela o-president bangkhona but omnangagwa bamela amaZimbabwe. Manje amaZimbabwe ayafa e-South Africa hamba ngendlela yokuthi akula misebenzi akulani eZimbabwe. Thina sibone i-America yenze right ngokufaka ukuthi bengabi lokhu bedlalisa imali izwe khona. Into yenziwe i-America right kakhulu. Gawule yekela ukukhulumela omnangagwa ngamasela lo.
Salibonani basakazi be-Studio 7 ngelela labalaleli. Hayi ngakholwa namhlanje abantu beZimbabwe sebekholiwe ukuthi eZimbabwe le constitution awula kuyafana as long ibandla lakho lisidlizana uPF kuphela vele uyathwaliswa nzima. That is why uthi uChabangu usetshenziswa izana abantu bayala namhlanje lithini ngama video la uChabangu lama audio uChabangu beporonyiswa ngo speaker labo sporti indle Harare lithini ngabo linade liba supporta naliporonyiswa namhlanje izana ifuna ukudla imali ezindlini zeni ibhadalisa abantu lizozothwa sesithela yonke into lokunyathela eZimbabwe uzokubhadalela ngoba bathatha imali eziningi bethenga ama chicken in la ma 10 kg ibeni kabazali bethu. Abazali bethu bahlanya ngezano kathi silizwa lisela mali. Akusile ama resources amanenga kakhulu eZimbabwe lapha but imali yakhona idliwa yizano PF. Konke sokufile. Sebezaphuna imali kithi bese safise bekhweza izikulu fees bekhweza ama target bekhweza. Lisafe line lalishaniswa ngama chicken in la ma 10 kg. Ngasilitshela thina sesihlupheke emazweni badala bethu. Ekelani nini kurojwa ngama 10 kg empupa abuya kanye sokuzavota. Alizwisisi lokho litshelwa amanga ukuthi le Second Republic livotele izano PF. Lizazodubeka. Kuzowoma izulu lingana manje. Icine siyathenga amanzi ngama 5000 izaba strong ama donor vele zilonge kuyisanda sezano PF kabuye eZimbabwe ngoba izano PF bayinyanya njengoba lisizwa sebevalwa ama visa nyamangala ugawule sesithi khona uyayinyanya iAmerica ibulala abantwana. Mina engikhulumayo la ukhulu wami wabulawa etsholotshole asilazi ithuna lakhe but uyethola ugawule ekhuluma ngantu awuquthile. Thina sikhala ngezano yasiqedela izihlobo zethu yazi ugawule yanginyanyisa njani kuyini okucutshungulwa ngezano PF. Izano PF yayirepo gogo bethu ibatshisa ibabulala namhlanje abanye bathi yebo ubhururu wami bajikele egodini elinje lethuna ngabalazi kuchubungula ubani kuzana uPF kawulunga sinyanyisa thini
Studio 7 ingathi le odinga adlalwa ifike endlebeni zabo gawule laba labo mthuli wonke labo izani yonke jikelele uyabona ngiyamuzwa ugawule uyalwa ngento enzwe America right day America bulala abantwana abayeGaza wathwa bona balenhliziyo yini yazi ngiyafisa ukuthi ngawathwa lokho okwenziwa i-Israel khona ePalestine ngawuthwa kuyatholakala ithuba kuthali lizwe lingasenzeka kube lula ilande bona nje icabinet yezanu yasahlanganisa imihlalo yabo busuku yomnyama ababhidliza ngayo ilizwe behlela nokuthi bebidlize ne-CCC bengabochabanga labo uphugeni bonke nje ukuthi kuyatholakala umuntu olamandla e-Israel evele bathela ibhombo ke befe bonke bonkanti bezanu laba abanenhliziyo ezinhliziyo zabo zibomvu kakhulu zivutha amalanga okujwayeliswa le-America bengabebevele bezibolele bona ngokwabo izandla zabo zolile zigcwele igasi abantu bachishwe edibi ngenxa yabo manje kuthiwa singezelwe amalanga ukuthi bela e-South Africa bagijima bakhuphula ama-passport wabesuthi athi singayindawo ngathi bengafa abantu bezanu bonke nje zakugaleza
hayi mahlabezulu linjani hayi ibhajekthi yabomncube le ebandla lakhe libusayo le hayi kuyezwakala ukuthi bona kakhulukazi banojelas ngabantu bakuleli lizwe banomona abafiseli abantu bakuleli lizwe ukuthi baziphilise njengoba abantu abaningi baziphilile bona sebafuna ukubathathela imali zabo hayi madoda kehlula ngombuso lona bomncube lapho hayi kwehlulekile straight kwehlulekile umona abanawo jelas abanawo uzwisa ubuhlungu kakhulu kuthena basena choice ukuthi bangayenzani kodwa siyezwa imali eziningi ziyabaleka ziyatshontshwa imali yamabhiliyoni namabhiliyoni isector nayikhipha imali ikhawuntwa lo namatrillioni isector kodwa iyaphi leyo mali lithi livusa umnotho lihlulekayo kuvusa umnotho selifuna ukuthi livusa umnotho ngezikhwama zabantu abazisokolelayo abaziphandelayo ngaphandle kwamazwe lithi bazamele imuli zabo lina lihluleka ukubasiza kodwa selifuna ukubasesha ezikhwameni hayi madoda udodi lo suzwa kuleli lizwe la uzumuntu agijima uvota kudade ebandla elibusayo lezanda khulula ilizwe ukhululane libulala abantu kangaka ubulala abantu ubulala isizwe sonke jikelele ngendlela elinomona ngayo ujelase
babuchaba ngento elibusolelayo nakalima ningamsola ngobuningi bantu besimpelani lisuke emacandi esibhedlela bekumele lizibona lingavumeli izinto lingathi funapha ezanuphiye kuzikhokhele lani yezinto ezihle uchaba ngorayithi kurayithi sincindezele vele from kajani
Studio 7 umathikitha kathi sizokhala kusizwe ngubani na ngamachina ezenzela intando yakho kodwa kulabaholi sithi kulabaholi sabakhethelayo sabavotela kuphela sibavotela ukuthi besilungisele ilizwe leli kodwa amachina azenzela intando yakho ngoba thina singobani sizoyenzani kodwa ngeke siyenze le nto eChina siyafa ngothuli lapha ewan siyafa ngamalangs kodwa abaholi bethu bakhona sabavotela yoni inhlangano sayivotelela yona lokuthi isiphathe ngalindlela sithumela amachina azosibolala ngedust ngathi siyakhuluma kuphela sibulawa manje siyakhuluma singazwakali ubani ozosizwa kanti na sizozwa ngubani umathintitha lo okhuluma yabo
Studio 7 hey ya umthembo kumayo hey intimo babo gawula muzwe indaba le Eric yamkwatisa ithi yamkwatisa zisuvuke ama-sanctions ufelwa ama-Africa kanti manje mayekwatiswa indaba e-America waye bengalungisi buntu babo ku-PF ngababe ngabantu abaqondileyo bayazazi ukuthi bayabulala abantu even hayi babugabula etsholotsho bayakhala bakhala ngayo ukuthi ubantshontshele inkomo untshontshele izakhamizi inkomo so ngumuntu onjani ngumuntu orayithi nalowo ngumuntu ongakhomenta sivile into enengqondo so kananhloni vele nanxa ekhomenta into ezinje kananhloni nxa ekhomenta into ezinje yena ehlupha isigaba sakhe sikhala ngaye kakhulu ukuthi ubantshontshele inkomo hayi abantu bezana ngabezana sisazi ukuthi ingqondo zabo zinjani inhliziyo zabo nalowo babuchuma othi indaba leyo ukuthi abantu batekisele imali yezindlu uthi right yena ubona kungumbono right kanti igovernment yangkhona injani sibile funa ukucunta abantu abazizamelayo ayifuni ukubona omunye umuntu ezama impilo nxa ezama impilo seyicabanga kumcunta hayi government ezanu PF hayi sarinde hayi asazi nanizobona ngukhulu
Studio 7 livuka njani ndivuka njani Studio 7 hheyi bakunzima emhlabeni heyi ngizwa lo baba ugawule lo ukuthi yena kwenziwa i-America kubuhlungu kakhulu kubo Israyeli le ubona into eyenziwa i-America e-Israyeli le into eyenziwa i-Bukurawundo ke emandebeni ebantwini bakube eduze lapha uthini ngayo yamphatha njani yena kuzwa into esekudeni lezisenantu ubuhlungu kulo ukuthi azwela abantu bakibo laba babulawa yi-ZANU PF akanamanhlone umuntu omdala
linjani ku-Studio 7 linjani lonke kuzindawo Rwanda. Yazi bantu be MRP liyangikwatisa kabuhlungu kabi. Liyangikwatisa into elikhuluma ivele yi nonsense yodwa nje. Nonsense. Likhuluma ngani? Kathi why lina ligxeka ECC every time? Ligxeka nxa kutheni? Ligxeka nxa kutheni? Lifuna benzeni? Why lina lingabambani lesi ECC likhiphisa iPF? Why? Ligijimele ECC, ECC, ECC iyenzeni? Iyenzeni? Akeliyekele ukunyanyisa mani liyanyanyisa.
Lawo bekungamazwi elisithumele wona lina balaleli kunombolo zethu ze WhatsApp ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika ilunga letale lePhalamende kumbe ele House of Representatives umnumzana George Santos useze waxotshwa kuleli tale ngemva kwembiko ethi waqamba amanga ngendaba ezithile njalo wachaphaza imali yokukhankasela ukhetho ayeyiphiwe nguZulu okulicala eMelika. Amanga awaqambayo agoqela ukuthi wafunda ngapi, ungokholo luphi lokuqambela amanga amabhanga ukuze athole izikwelete. Ngokwakuqala ukuthi kuxotshwe ilunga ledale lingabotshwanga, kodwa kumbali yeMelika ngokwesithupha ukuthi kuxotshwe ilunga laleli dale. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ocubungula ezombusazwe ezimele umnumzana Dan Moyo.
Well, udaba lukaSantos liyasifundisa sonke ukubana amanga alenyawo ezimfitshane. USantos wamaneja ukuqambela abantu amanga ukuthi aze avotelwe ukungena eCongress. Njalo futhi kuyasifundisa especially ama-politicians aweZimbabwe ajwayele ukuqamba amanga ebantwini ukuthi amanga enu lawo they will catch up with you and ekugcineni uzogcina uxotshiwe ngabantu ngoba abantu bakhathele ngamanga. Abantu bazama ukulwisa izanu and therefore amanga awasizi.
Ungathini ngendlela agcine exotshwa ngayo kuseZimbabwe? Bekungenzakala yini lokho? Njalo ubona sikusibanga esinganani esokuthi sifike kuhlandla lona lelo olokuthi nxa inkokheli sehluleka ikhitshwe?
Well, engingakusho ukuthi eZimbabwe khona manje sibona inkinga ekhona ngama-recalls ayenziwa nguChabangu. Lama-recalls, according to uChabangu, yenziwa ngoba kulabantu abangena ukukhetho oludlulileyo lolu abangazange bakhethwe ngabantu. And so kuyakhombisa ukuthi khona lokhu kungabi le nqotho ku-opposition party ye-CCC kukhoze ukuthi khona manje kube lama-recall angagcina efake ilizwe lonke jikelele ebunzimeni izanu PM ingathola two-thirds majority. So amanga lokungathembakali lokwenza izinto ezingaphandle kokufisa kwabantu yinto evele kupolitics singathi yi-suicide. Kodwa ama-politicians ethu ungathi awafundi ngoba ajwayele khona lokhu ukuthi bayenza abantu izithutha.
Umnumzana Dan Moyo ucubungula ezombusazwe ezimele. Kwanele kodwa sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla le-CCC litshele umthethwandaba ukuthi umnumzana Sengezo Chabangu ukhokhela elinye icele lebandla leli, ngakho akumelanga avunyelwe ukuxotsha amalunga ecele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Udaba lokuthi kulabantwana beZimbabwe abedlula amakhulu amane 443 abavinjwe ukungena kule South Africa ngoba bengela maphepha ludala inkulumo phakathi kwamazwe omabili. Kuyaqhubeka ukukhankasela ukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngomgqibelo. Ayike sizigqiba lapha ezekuseni mthwakazi omuhle likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-fast survey na olivalelisayo muntungamili nkumo.